namhlanje siyabe sidla i-turkey, siyabe sesidla yona ingane khuni sibili, kuyaphekwa kathesi ekuseni. So usually kudliwa nje khonapho ngabo 4 ntambama sesibukele ibhora lethu leli but American football, bengqikilana lapha nje ungani i-rugby. So ikwesti yabe sikwenza nje ilanga eliqakathekileyo kakhulu lapha e-America. It's a very special day kakhulu lapha e-America.
Ingalukhoni uyaziphekela ngekhaya, uyapheka unkosikazi kumbe lithenga iphekiwe?
Phela kumnandi vele kuphekwa mnumzana Nkomo, qalisa nje vele izolo. Uyabona i-shopping yangikhona lapho kuthenga o-dressing lani ingalukhuni, konke vele into zangikhona. Kule special meal yakhona vele kumele idliwe nge-Thanksgiving. So kumnandi sibili nxa lipheka njengoba kunje sokhonapha nje lami ngilezopha la moment ngilenze ukuthi ngiyapheka khonapha i-interview yakhona le simbambelele Mr. Nkomo. Hayi kukholisa sibili, hayi langa lokujabula kakhulu sipheka siyimuli. Yeah.
Lama wine, lama whisky, lotshwala okunathwayo konke kuyabe kukhona lakho.
Ungasakhulumi ndoda, khonapha nje vele simelele ukuthi sibuhevule ngenye indlela ongazange ukubone. Njengoba nijile ukuthi ilanga lokujabula sibili, omakhalen whisky vele sesibathengile konke ama-vodka lapha silawo. Hayi namhlanje sibili siyabe siphomba ukuthi besilayitsha ngamabhara Mr. Nkomo lapha vele sesizimvuthu.
Ikhona yini Glenfiddich?
Hayi Glenfiddich sesa-upgrade phela, sesikutshaya amakhaleni kathesi. Phela imakhaleni yiyo phela vele njengoba usizwa le bizo lakhona vele iyakutshaya ukhale.
Bakhona ongathanda ukubabingelela?
Ngifuna ukuvingelela kakhulu abantu bakithi esilobela ngalele gwelutshena esilobela kokap laphana eplazini. Ye, labo bebele Thanksgiving enhle kakhulu esilobela laphana logogo wami ngale gwelutshena. Omalume bonke bebele Thanksgiving enhle ngapho eZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu.